Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-4 likazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokukhethwa kwababili abancintisa kusigaba sinye luqhubeka luhlasela ibandla le-CCC esigabeni seNkayi.
Okwenza amabizo abe mabili, ubaba uHadebe onguye icandidate ye-MPship eNkayi. Abantu besithi masimnika icandidate esiyifunayo, yena aqambe eyathi ayifunayo.
Kodwa owetheswa icala lokubangela lingxabangxoza umnumzana Hadebe uyakuphika lokhu.
Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa oka ward 25 esemile emoteni yama commissioners sokusebusuku ngo 8 o'clock bephuzile njalo ukufika.
Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weBukurawundi eTsholotsho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso.
Lapha kwenzini? Sachiselwa phakathi. Ngathi izikhewu asifomuleni umgubazini, sibe sidubule phansi. Saphuma lo zikhewu zabanye omama laba abanye badutshukela phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhuba umhlangano omkhulu o-Star Rally eNkayi South ukwazisa ngokusemthethweni labo abazancintisa kukhetho lwenyanga ezayo lanxa labo ababikwa babhalisa bengelamvumo ebandla labo besithi bazancintisa okukhomba ukuthi bayabe bebabili esigabeni sinye. Amalunga eNkayi abikwa engelamvumo abalisa omnumzana Busani Sithole, Mandla Nkosi Chuma, Sifa Sincube, Lamo Banda, Wan Ncube, lo nkosikazi Sambulo Maphosa abakuward 14, 16, 20, 23, 28 lo 25 ngokulandelana kwabo. Unkosikazi Maphosa uthi iningi labo lisola ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iNkayi South edalele ePhalamende umnumzana Jabulani Hadebe ngoba nguye owabangela lingxabangxoza ngokuqhuba ukhetho lwama primary elections ngemva kokuba abanye babo sebevele bakhethwa kusigaba se-caucus. Kodwa umnumzana Hadebe utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso.
I-final candidate selection process u-stage number 4 yenzelwa ko-Jeki Business Center lapho owakumele ama-ward wonke aweNkayi South angu-15 abuye azokuthi gwaqa wonke ama-ward afinyelela ukufika ngaphandle kuka ward 25 ongazange abambe isikhathi. Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa oka ward 25 esemile emoteni yama commissioners sokusebusuku ngo 8 o'clock bephuzile njalo ukufika bebhalisa kumafomu akwazi ukuthi yikwini owakubhaliswa. So kwathi ama commissioners lawa amanye ayekhona abafundisa beNkayi sebebhala i-report yabo babhala ukuthi khona ama ward wonke abekhona akhethile laba abakhangelele ukuthi khona bebe ngokhansila ngaphandle kuka ward 25. So kwenziwe konke lokhu kwatholakala ukuthi sokulama report amabili emahofisini awe Citizens Independent Selection Panel. So kulama results amanye ayiwo abhalwa ebusuku. Then le report enye ebhalwe ngamanye ama commissioners ukuthi uward 25 kazanga yenze iprocess ngojeke. So kwasokusenzakala ukuthi basebesithi kumele kuyeyenziwa kakutsha but this time kwenzelwe khona ngale kuward 25. Umama uSambulo Maphosa wabuya labantu abalihlekana ababengaba ngu-32. Kwenzakala ukuthi lo nguye ayincintisana laye wayelabantu abafika 98. Kwagcina sokulomsindo ukhetho aluzange lwenziwe. Bafakwa kwafakwa elinye ilanga kodwa akwenzakalayo ukuthi umama uSambulo Maphosa akasabuyanga wangifonela mina engitshela ukuthi hayi yena akasenelisi ukubuya but okunye ngibona ngani wayesesaba ngoba wayebonile ukuthi ujaha lo okuthiwa ngumdudusi Ziba ulabantu abaningi kakhulu abamsekelayo ngoba ungakhangela ama results even bese kusenziwa ama nominations ku stage 1 umdudusi Ziba wathola 52 umama uSambulo Maphosa wathola 48
ungachasisa ukuthi kwezinye izigaba ke lapho okwabhalisa amalunga abamabili kwahamba njani
Ward 14 uBusani Matemba Sithole wathola 19 then ubaba okubizwa ngokuthi nguLuxon Chuma laye wathola 19 so kwakule draw but okuyikho okwayenza ukuthi ubaba uLuxon Chuma acine ephumelele yikuthi uMatemba wadisqualifywa ngenhlamba ayezikhuluma kuma audio lakhathesi inhlamba zakhona lokho zikhona kuma group awenkayi South abadala abahlala belalile lezo nhlamba ezazikhulunywa nguMatemba ezingeke zakhitshwa lapha emsakazweni ka Studio 7 Ward 28 owaye winile ngu-1 Ncube ovele engukansila ka-Ward 28 lakhathesi kodwa okwayenzakalayo izekhi ithe isikhipha i-final delimitation report kwatholakala ukuthi amavillage lawo aseku-Ward 16 then wasetshela ukuthi njengoba i-candidate ku-Ward 16 yayisivele isikhethiwe ngangcono kwenziwe i-process kakutsha kuyeyenziwa i-citizens caucus khona ngale ku-Ward 16 lawo unikezwe ithuba umbaba u-1 Ncube wahamba khona ngale ku-Ward 16 venza leyo caucus lo wanqobayo u-councillor Servison Khumalo wathola 91 then u-1 Ncube wasothola 21 uthe impumela leyo seyibonile ukuthi ayimanga kuhle wavukela ezekhi esiyatshintshisa i-address yakhe wasetshintshisa le-polling station ukuthi yena usengowogonye kodwa iparty yakwala khona lokho yathi akungeke kwenze ukuthi umuntu uyabe esuka ku-village yakhe esiyakhampena ku-ward lapha angasahlali khona
ama-primary elections lawo wawaqhuba yini okuthiwa ayengekho emthethweni
labo abasolayo angazi ukuthi indaba besola mina kulokuthi nxa belensolo basole labo abayibo ababekhangele ngokhetho i-citizens independent selection panel le candidate grievances handling committee yibo ababekhangela ngokhetho mina angizange ngithi abantu bayenza ama primary lokho kwakusenziwa libandla kusenziwa ngama commissioners kule benikezwe imvumo yibukhokheli bebandla
Alo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe ozancintisa ukukhetho lokudinga uzamela inkayi South edalele parliamente engwebandla le-CCC Siphinde saxoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa yena othi ibandla lakhe lazama ukumncenga ngesinye isikhundla sokunikezwa ekhansili kodwa wasenqaba ngoba elandela ukufunwa ngabamkhethayo
okwenza amabizo abe mabili ubaba uHadebe onguye icandidate ye-MPship enkayi abantu besisithi masinika icandidate esiyifunayo yena aqambe eyakhe ayifunayo mina ngahamba ku-caucus point lo omunye wami umdududu Siziba wayengekho mina abantu ababe supporta mina babe ngu 20 ababe supporta umduduzi babe ngu 4 then amanye ama ward abanye babe ngene an oppose then amabizo ma esebuya sokubuya abantu ababe ngivele bengekho la ku caucus abafunwa nguye uHadebe ngoba ngiyenza kwe caucus wabuya sesithi kakwenziwe ama primary ema wardini so thina sayaluku uku attend ama primaries zakhe lawo ngoba u president wayekukhulume clearly ukuthi kakusoze kube lama primary elections ama primary elections akhona owayewenza elabantu bezana nabantu labana babezodiliza ibandla babebuye ukuthi kezo supporta icandidate abayibonayo ukuthi izaluza ebucineni mhla ka 23 bese besithi mhla ka 23 bona sebe siyavotela ibandla lawo then sakunanzelela thina khona lokhu ngobuningi bethu sathi no asingeke sisinjani siathende entweni enjalo we had to withdraw from ama primary elections akhe and abantu abaningi bazavotela ukansila wethu lo president wethu okuba MP ubaba lo asimbonanga engubaba oqondileyo abantu benkayi bonke bayakwazi ukuthi abantu abakhethwayo abangena unopposed ku-caucus wabakhipha wafaka bakhe abafunwa nguye so umuntu onjalo uzaqhubeka enza into yakhe ekukhambeni kwempilo yethu kusisiya phambili so uyaphambanisa ibandla besibona ngani kusho ukuthi sihle simblock before he goes anywhere Tinu u president siyam supporta at full cost. Siyam supporta iba nda yisi alitanda kakhulu.
Si totola ye umnumzana Hadebe uthi okokuqala waphuza emhlanganweni lapho okwakukhethwa khona. Lanxa sekubekwe elinye ilanga wafica ukuthi wena umnumzana Siziba ulosekelo oluningi okudlula olwakho. Ungathi kwahamba njani lapha?
Ngiyakuzwa sithandekile. UHadebe yena mthetho wakhe angazi ukuthi ungumuntu onjani. Ngiyesaba lokuthi ngithi umuntu omdala ukhuluma amanga. Ngikazange abuye emhlanganweni. Safika ngo-10 thina emhlanganweni lo, saze sasuka ngo-5 ntambama. Njalo sasingasoze siwu-attend ngoba sasingakwazi ukuthi kuzowenziwa ama-primary vele. Wasengilandela emzini wami uHadebe. Lapho okwakungaba yi-9 kilometers from i-point yona leyo esasikiyo. Wazofikisana lami sokusebusuku ngama-7 engincenga ukuthi angehle kulesana sikhundla kungene umfana mduduzi mina uzanginika enye iposition of which leyo position mhlana we-nomination court wamfonela wangitshela ukuthi nana usengifakile kuleyo position ngamtshela ukuthi hayi mina kangisoze ngingene kuleyo position ngalokho mina ngenza engithunywe ngabantu angenzi engikutshelwa nguwe njengomduduzi owenza okutshelwa nguwe. I never went there. Wangifonela wathi ucela ukubuya azonthatha ngemota. Ngathi mina kangibuyi lapho. Nga ufuna ukuthi ngibuye emhlanganweni lo. Promise me ukuthi uza collecta iward yonke. Wamehlula. And it was late ngabo 4. Kakhulume ngelanga ele caucus. Kuma ward wona la ama councillors wona lawo okuthiwa ngama double candidates. Akhulume iqiniso because singayenza amanga kuyabe kungalanto esiyenzayo. Siyabe sizirope.
Sizwa ibandla lakho lisithi labo okuthiwa ngama double candidates njengani amaphepha enu okuthi lincintise awasayinwanga ngokusemthethweni. Ungathi ngobani abalisayinela lawa maphepha njalo babevunyelwe libandla na?
Angiyeke ngikutshele ukuthi sasayinelwa ngubani ngoba thina la namhla sikwazi ukuthi mbani wakumele ukuthi asisayinele lawo maphepha. Thina savizwa kwathiwa wonke umuntu wafakwa ku-chat group ukuthi wonke umuntu owanominethwayo kahambe ezekhi enkayi center lapho sizathola khona amabizo ethu. So thina sathola wona la amafomu ayekhona sasebenzisa wona sangenisa wona ukuthi ungubani osayinileyo. We never knew that kwakulama signatures thina sacabanga ukuthi ngxe yibo president yibo bona labo kwakufanele ukuthi basayine ukuthi ngabantu aba unlawful. We never knew that.
Lo ke ngonkosikazi Sambulo Maphosa othi uzancedisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 25 enkayi lanxa ibandla lakhe le-CCC lisithi kwakhetha umnumzana Mduduzi Siziba.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele kuno.
Asambeni madoda siyovota.
Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi eTsholotsho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso. Bathi njalo abahlalisekanga kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo mahlayana. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo esetsholotsho.
Inzalo le kanye nabasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifa kabuhlungu. Mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka-1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo. Baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group le ibhetsho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokutshiswa kwabo ngesikhathi sombhuqazo weGugura wondi esigabeni sesalankomo. Umnumzana Nhlanhla Mlilo oseleminyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye labomakhelwane abachiselwa ezindlini i-5th Brigade.
Awunjabulisi ngoba lamanje lokhu ngihlupheke. Angikwazi ukuthi ubabami umpumamane nawusaphila kumbe lobe ngabe ngisebashona kodwa ngangiyakwazi ukuthi ulele ngabo kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlotho.
Unkosikazi Ntombana Sibanda ose leminyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi. Uthi iGugurawundi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye.
Ngapha kwenzeni satshiselwa phakathi ngathi izikhewu asifamuleni umgubazini sibe sidubule phansi saphuma lo zikhewu labanye omama laba abanye badutshulela phandle abatshaya ngendlela badutshulela phandle sabaleka thina lobo zikhewu onamphathi azange ukuthi kukhona umuntu wakwama basale besifo babazala khonapho.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julius Banda oleminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezatshiselwa khona labo bathatha bayalondoloza okwakusele ncwabalinye. Uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo.
Bathi itshela ukuthi abafuna izaphu babame ngapha abafuna izanu bame ngapha salayiniswa salayina ababesasuka izaphu sasibaningi saba baningi abezanu baba mathithwana.
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owayengumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo. Umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalelwa izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi.
Ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane baswela abantu bokubahambisa ezikolo so abasafundanga okuyanga esekufisa ukuthi kwenziwe sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi-national subject ukuze kungaphindi kwenzakali futhi.
Amazwi kaFuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group wathi ubufakazi bokwenzeka eCholocho buyadabukisa.
We see names of women and babies. What security threats did they cause? Former President Robert Mugabe said Gukurawundi was an act of madness and we question.
UMandinde uthi ilitshe leli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabanengi abafuze bakhelwe kulindawo lelupane. Umongameli Emerson Mnangagwa nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zemethebelele North Lemiglands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lweGukurawundi olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho ngingu
Nokuthaba Dlamini. Siyabonga Nokuthaba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi udaba lokuthi ababhalisa ukuncintisa kukhetho ngemva kokuba umthethwandaba wenomination court usumele ugqibe umsebenzi bavinjwe ukuncintisa luza kwahlulelwa kusasa. Lokhu kutsho ukuthi nxa umthethwandaba ungavuma lesi sicelo, amalunga ebandla le-CCC alithumi lambili engazithola engasekho kukhetho kunye labamanye amabandla. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilo daba lokuthi umphathindambo wezamandla kagetsi wele South Africa umnumzana Kosiyasho Ramakopa uthi ele South Africa selizama ukuncitsha ukumisa ukucitshwa kwamandla kagetsi ngesikhathi sokuthisa ngoba indingeko yawo iyakuba isehlile. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sakubona Studio 7, sakubona Studio 7. Into esenzeka la eZimbabwe leyo kusase into enzima kakhulu nje. Ngoba eZimbabwe nje ma kungabambananga nje amaShona namaNdebele, kuba inkinga vele ukuthi iZimbabwe ibe right nje. Kuba inkinga enkulu kakhulu ngoba ayikho into engalungiswa nje. La abantu bengabambananga, kunzima kakhulu. Mara ma bengabambana nje amaShona namaNdebele, bazokwazi ukuhlula nabo nje ukuthi ma bevotela umuntu abamvotelayo ephume kungene omunye umuntu umuntu ozokwazi ukuvusilizwa. So manje maloko bekusabhizi kusaliwa nje kunje ayike kulunge mara singabambani siyazi sizohlula nje eZimbabwe ingaphuquka nje kube nento ezinhle kakhulu eZimbabwe and lokho ukuthi iparty lengiyani kuba inkinga lokho amaparty izonke iparty yaseZimbabwe onke amaparty asiwathandeni nje sonke nje
Studio 7 linjani siyalikhulumisa Sihlobo linjani indawo ngendawo hayi siyalibingelela lonke khona phe emsakazweni
siyalibingelela lapho ku Studio 7 siyalibingelela basakazi siyabonga umsebenzi omuhle liwenzayo especially ukusakazela indaba eziphathelane lelizwe lethilizwe laseZimbabwe ngike ngigxile kwezombusazwe mhlawumbe lelami ivoice linga exister or ukuappear ku Studio 7 lehlelweni lenu sikhangele indaba kaJob Sikhala silesicelo esikhulu kakhulu kumthungameli we-CCC uNelson Chamisa ukuthi nxa ezathola ithuba lokuthi ethungamele eZimbabwe ehluziye kabanzi ehluzisise lezo ndaba zalabo bantu abaphakathi kobuhlungu ngenxa yobunzima bezana into yokuqala esiyicelayo le esibili ukuze zonke izinto zilunge lapho siyacela ukuthi elungise umgwaqo atsho ukuthi egxile kakhulu emashoneni kabone kananzelele kabanzi ivindakithi ngale mathebeleleni ebona ukuthi yalungisa angibasoli kabanzi abantu abakhala becomplaina besithi this time ukuvota sebengangavoti engakukhuthaza kibo labo bantu kambasoli futhi kamvumelani labo engakukhuthaza ukuthi let them not give up kabanga yethuselwa kumbe bengabi lokuluza ihope because there is still a chance the good ruler is selected by the nation so bona labo bantu abeZimbabwe let them be united bebe bantu bo one be voter so that they can remove ubunzima kulapho siyabonga ukusiveza lathi enhlelweni zenu inkosi lithungamele ngamsebenze emihle liyenza
Studio 7 siyabonga iznews lalele singaphekezi mathebeleleni south awabakithi izanipefa ikele ukusihlolela every year nxa kuthi kuyabuya ama-elections bangenisa igreda emgwaqweni umgwaqo ovele uyisifula besenziswe eliroisini hhayi mani abeke bekuyele ukusihlolela thina bethi balungisa imigwaqo imigwaqo leyi how many years bethatha ilizwe emakhiweni kumele ukuthi aluba kulethara la alube imigwaqo leyo lethara bafake igreda emgwaqweni oyisifula besenziswe eliroisini xa izulu lithi liyabuya liyakhukhula umhlabathi wonke lwami uyahamba abantu abavunyele ukuhamba begebha lapha lalapho bona bagebha wona umgwaqo ngokwabo awuzani phiefeke la nto leyo liyenzayo ngisekhezi ngikhuluma ngisekhezi la endaweni yabo yena le yabahlupha khona bechaya abantu kuwathu lapha abayekeli into le abayenzayo leyo kugreda umgwaqo besenza isweli iroyisini lapha befusa izifula nje
siyabonga hayi asihambeni siyovota madoda asihambeni siyovota ke sikhipheni amanyala la akuthiwa ngumnankakwe laboyisi umnankakwe namhlanje osengumnankakwe izolo kade ngumgaba asikhe sikhipheni idoti zabantu lezi ngisola kakhulu mangazwe ngabantu kade benyele khonapha ePlumtree mina ngizalwe ePlumtree khona abantu kade benyele babuye bathi kade kungazizinkwa kungazima cold drink angazi ukuthi izithutha ngiyazi ukuthi zezithethe ngudumo sanga ukuthi zizahlala zinatha ama-cold drink i-cold drink yayenale inyanga kuphela nge-5 years uzabe ungayazi i-cold drink kumbe angazi ukuthi i-cold drink siyifundela kubona abantu yayizondizane phambili nge-CCC phansi ngezane
njalo emsakazweni ka-Studio 7 linjani hayi siyazisa izindaba ngathi yasekahle ngibone i-post kamnankagwa eyenze irali yakhe ePlumtree ibandla leli likamnankagwa lilabantu leli bandla likamnankagwa lalilabantu liyafostela nje abantu ukuthi lithandwe vele kalilabantu kalithandwa especially yena umnankagwa vele kalabantu kalabasikeli uhambe thatha abantu egwanda uthatha abantu emahlonalendi uthatha abantu ukuyingcusonana kwakho okungabantu ahambe kuthatha nje okuthengiweyo usezezivuna kahle ePlumtree ukuthi kuthile sapoti kawula sapoti ke wasesikutshela ke thina kawula sapoti vele kawuthandwa uyafostela abantu ukuthi bekuthanda kodwa vele kawula sapoti kala sapoti walo kala sapoti vele kaphume abantu akawamfuni uhlezi lapha ngenkani ngenxa ye-army lamasotsha namapolisa vele kala sapoti lobalo kadingeke ukuthi asomuntu angabe usibizwe lo umuntu ophi ngokukhuluma ihlamba public phakathi kwabantu ungathi upresident ongabe usibizwe nalo hhayi sekule balo ke sihloniphe kancane
ushelele ke sibonge bantu bakithi sibonge ma-afrika sibonge titi sonke ye inyanga le ngiyamaqhawe ubaba unkomo Joshua Nkomo Jimbo Chiketa uNelson Mandela uRolihlahla abantu ababe nembono ephambili ma usithi uyabheka yonke into yabo yayihamba phambili pambili kuma pambili ibonakala ukuthi abantu bafisela abantu ukuthi babe nabantu bani so kwase ungenela ke imengela ezirongo zazofakwa ke ngamakhiwa sesifakwa ngamakhiwa especially kwelakithi befakwa uMargaret Thatcher besithi bona uMargaret ulongzeni izaphu wayithandana ANC bathi besithi wayizaphu ithandana ANC iphathe ngaso ziyafaya wina uMargaret Thatcher sisho kanjalo bathi bona njalo futhi wayizaphu ihamba lamarashiya so ANC lezaphu nabantu ababe kakhulu wayebehamba le-USSR iSoviet Union so kwaba yindlela ukuthi amakhiwa asesikhangela ngendlela e-wrong kanti labana abantu babesincedisa basincedisa ngendlela zonke ngezikhali langemorali imorali phela ngitsho izikhali ma bekunika izikhali ube nesimorali ukuthi hayi sasincoma phela size sincombe ukuthi hayi amasega u yasincomba mpela into basinika zona ngendlela yokuthi abantu laba babevele besincedisa kiko konke kuma-alliances ethu konke ekuhluphekeni kwethu besincedisa so safela khonoko bantu bakithi safela nje into encane uma sasingahambi lamarussia angikwazi ukuthi sasingahamba nani abona ngathi lo izanu kamgabe baze baqalisa ukuthi beyichithe ngo-1999 so kungena olokuzela laba belebha bathi hayi lokwanokwenda sihambisani nako siyabonga thank you
studio sei abahle abalaleli abasakazi wonke nje sisilalela silifisela okuhle kuphela njengoba lani sifise bengicela la kibalwe hawu ngikhuthaza abanye bamuthi sebe madoda isikhathi sokutshona sibhunga siphupha ijani sikhulumana ngemhlobo sithukana senza lokhu lalokhu esesisele sesifa sinakaneni kuphela sibe imbumba sibe munye sinakane into esiphumenile siphuma lapho asilandaba lokuthi ngomhlobo bani ozasibusa ngomhlobo bani kuthi sifisa nje ukuthi kube lo tshintsho lodwa sicela utshintsho nje utshintsho ke kupheka umalukazana omutsha simbondile upheka lokutshona sikhuluma ngabantu abangazi into abayitshola abathi yeyi imigwaqo yayingiswa amadamu agcwele bekhuluma ngento enye la eyangazakali ukuthi kathi bakutsho kuliphi ilizwe yeyi imali yezimbabwe i-RTGS ye selikhuphuka njalo bekhuluma ngento angaziyo ngitsho ukuthi wonke umuntu uhola $10 lake lakubona khonokho lini ingozi le esikhuluma ngayo asitshintshenini ngiyacela ngiyaphinda asitshintshenini votela icembu olifunayo sesilinyezwe i-MRP ngoba ifaka ama-member of parliament angu-3 kupresidenti kayikho so ke i-3PC asihambeni layo kungakhathali ukuthi uchamisa lishona liqalanga idonga yini asihambeni le-3PC onti kuphela into engicela
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lamuhla likhefu lokunanza uzibuse elazakala ngokuthi 4th of July leli lilanga lapho iziphathamandla zikahulumende welemelika ezaloba ugwalo lokuthi leli lizwe selisuka phansi kombuso weleBhilithane i-Declaration of Independence ngomnyaka ka-1776. Leli njalo lilanga elithakazelelwa ngendlela ezijiyeneyo nguZulu Mathupha ikakhulu ukuquphula inhlansi ezilumatha isibhakabhaka kumbe ama-fireworks. Imdeni layo iyapheka kudliwe kujatshulwe bebuthana abantu beMelika.
Yo, silent on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death but I stay clean and I know the hate that I say this. For 4 years when I lay low, get some bunny get a chance to blow. I got the lamas and bad and cash and jungle bobo. But look, but since I'm a king, but I'm telling young. What in the mean about teasing but what? What in the mean about putting my tongue? Shit, that you miss your low. I don't know what I'm feeling. I go poking potting over potting and you put up a cock. Who knows the leaders? If you go over the pull of cock, a pock of a tongue, a swigging goes to the pulling and best. Not a song at your tongue as well and best. I'm just telling pep. No, look up, I'm not going to step. Look, I'm telling you the one and daba. When I keep cutting up, double the bars, the level is high. I'm gonna listen to my particular long bamba. Every time I speak, I teach my lesson. And I got the hustle, the master, the passion, and brothers is cutting and testing. That's why I'm rapping. It's nothing since I got the band doing. You got my lunge. From where my mama moved, handy by tools, the belly by crooks. Hey, when I step in the boot, oh my God, you're from across. I'm not the kind that you wanna cross.
Nige ba lunge, ingoma gawa kiwe, isubila uselulo lamhlanje singakethuka ngesikhangele esinye izinhlobo zendaba. Udaba lokukhethwa kwababili abancane. kuncintisa kusigaba sinye luqhubeka luhlasela ibandla le-CCC esigabeni senkayi. Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi etsholotsho ngomnyaka ka-1983 baqhela ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi esinye kumbe ntambama ngo-half past 7.